sokukhangelelwe ukuthi kwenzakale akuyiwa kuhoneymoon kodwa sokumele kusetshenzwe ngoba izakhamizi zakoBulawayo zifuna i-service delivery. Okokuqala kulohlupho lwamanzi kumele ngincedisane losodolobhu uDavid Coulters labanye ama-councillors sibone ukuthi siyaletha amanzi ezindlini zezakhamizi zakoBulawayo. Kumele sibone ukuthi i-service delivery emgwaqo yalungiswa, isiwa yalungiswa, sibone njalo lama-bylaws ukuthi siyalungiswa sitshintshe siyahambelane lomumo wakathesi senzele oversight kwi-management ye-council. Yikho khangelo izakhamizi ukuthi sikwenze kodwa sikwenza phela kumele khona lokhu-ke sixhaswe izakhamizi okumele zibhadale lazo ama-rates nganyanga iphela. Ngoba izakhamizi zilelungelo ukuthi zithole ama-services abhadalelweyo. Yikho-ke siyaqongqosela siyatshela izakhamizi ukuthi lazo azincedisane ne-council ngokubhadala ama-rates nganyanga iphela. Kungasiphathisa kakhulu.
Izakhamizi councillors zikhala ngokuthi liyazibulala ngemithelo njenge-council ikakhulu umthelo wamanzi. Ungathini ngalokho?
Udaba lwamanzi kwesinye isikhathi luyabalungazwisiseki kuhle ngoba ukhansili inyanga ngenyanga ipha indlu ngayinye i-5,000 liters zamanzi mahhala bese bebhadala-ke kusukela khonapho ku-5,001. Okwakusihluphe esikhathini esiningi yikuthi kusetshenziswa ama-estimate. Nxa kusetshenziswa-ke ama-estimate kuyabe kufisa ukuthi ukhansili iyacabangela ukuthi kulali inyanga wabhadala imali engaka, lali inyanga kuzamele ubhadale imali engaka. Okuyabe sekudingakala-ke ukuthi sikhuthaze izakhamizi ukuthi yenze ama-meter readings inyanga ngenyanga zihambise ukuthi zibhadaliswe imali yamanzi eziwasebenzisileyo.
Indlu ngayinye ilemitha yamanzi yini njengoba usithi izakhamizi kumele zihambise kumasipala ukuthi ekupheleni kwenyanga iyabe isithini leyo mitha?
Yebo, indlu ngayinye ilayo imitha kodwa-ke kwesinye isikhathi iyabe yafa kwezinye indawo. Okuqakathekile ukuthi imitha ingafa kuthwe ngeyinye ifa okwenzela ukuthi kusetshenziswe amanzi kubhadalwe amanzi umuntu awasebenzisileyo ngoba ma imithisile kuzayenziwa ama-estimate kokuphela. Lanxa uceda inyanga ongasebenzisanga amanzi i-estimate izabuyisa ukuthi usebenzisile ngoba akazange kube kuphume kutatshe ukuthi wena amanzi awasebenzisanga ngaleyo nyanga ngoba kungela meter reading.